ukubona la sizophuma emaphepheni kodwa asikahlangani ngakho siyalungiselela nje ukuthi laba abakukhiphayo emaphepheni sihlangane labo ukwenzela ukuthi kuhlanganiseka kahle njengoba ukwazi lawo ukuthi kwase kusesimeni sokuthi makuya lontsho kwinto kwakhona kwasekusima so nxa sekuvuselelwa hhayi besingakahlangani ngakho
kodwa nxa likhuluma labantu nje abayibo abahlangana lodubo legugrawundi lolu bona abathini bakhangelele na ukuthi uhlelo lolu lube luqalisa
hayi phela ngiyokhoza ukuhlangana labantu ngento engakalo nje awe uyafika ufika uthini khona ngani abantu bathi asikakwazi lokho ukuthi into kumele liyenze so akuna muntu oseke wahamba ku-ground ebuza ukuthi abantu bathini ngaphandle mhlawumbe bengabezombangazwe labo bangakwenza ngesikhathi sabo but nathi vele siqondane lapho asikakwenzi ukuthi sihambe siyebantwini sizwe ukuthi bona bathini sithembe ukuthi singaqeda i-outreach program kuzabe sokuphuma sike ukuthi bona abantu bafuna ukuthi kwenziweni ngohlupololo lwabakhona
kulezinye njalo indaba ebezibe khona laphana ngesikhathi abanye bekhonona ngokuthi uhlelo lolu alisoze lupholisa amanxeba njengoba abanye babesithi kufanele kulethe njalo abetheswa umlando izinduna ezinye lazo zithini ngalokhu zilungiselele kumbe zilokhu zisakhona na ezinye
njengoba ngishilo unzima bakhona yibo lobo ukuthi thina njengezinduna esifuke ukuthi silandelele lolu hlelo singazake sibakhulumele ukuthi bona bafuna ukuthi kube njani kuyalindelwa bona ukuthi batsho ukuthi bafuna ukuthi kwenziwe njani okokuqala nti kuzaba yikho khona ukuthi batsho ukuthi hhayi thina sibili ihlelo lolu lwasathintana lalo fona lathintana lalo lifuna ukuthi kwenziweni basho futhi ukuthi bona bafuna ukuthi kwenziwe kwenjani bese kukhanjiswa-ke ku-president khona lokho ukuthi hhayi abantu bathi bona bafuna kwenziwe lokho nalokho.